uyabonthi nxa amathole edlala selisinkomo kuyabhuca uthuli, uthuli lwakhona luyafala lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphongubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile, hhayi uyakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngasobantu ongabathemba, kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili, you know, izikhulu zakhona ezobudlwanguzwangu azikabanjwa. Futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi, yena enguye ethi hhayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngumadlwane kuphela sizawuzwa nje sebesithi uyabona ungazi i-rerals ungayibala kuhle. Ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasitshengisela ukuthi siqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokhu esezandleni zabo.
Ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule-sacrificial lamb, indaba ezokudlwanguzwangu ezi-corruptions zaphuma kudala. Kanti laba labantu abezesa labantu bathiwa khona banikwa $3 million kungakwenzanga lutho kulezinto eziningi. Kodwa asithini njengophela ilizwe ele-democracy, nxa yena uMathandamoyo just Mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani ithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele, sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizwile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulaluthi abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume uMpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona sa unotetisayiza ngendlela eqandulek abaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasikwa la antsho hlale ephumisa every year kulama-annual statements eyi-connect siyazi ukuthi inotakhe yavela ngapha ichaye i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abalayo bayithenga njani imali yakhona bayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sasithi we are not saying ukuthi bakugilti thina sithi nxa beli kungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabulela ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mahluko zalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba iphele sithi hashi zikhona i-rearsibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila nabogoodson kuni yabobani mani leya singakhana singcolile. Hayi mina njengomuntu o-one ozwisisa i-democracy i-commission i-constitutional kasibone ukuthi yile i-commission izakwenza umsebenzi wani ukuthi siqondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani. Njengoba sebesinika isampuli le eka-Priska Mfumira sitakhuluma nxa yecala esebhalile nxa yenacala amadali kakhulu newodwa.